abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu e-Transparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yibo abesilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijeneze zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikhomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangini.
Ngizwile kukhulunywa ngokubotshwa abantu ukuthi bayabotshwa bethiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
UMathanda uqhubeka echasisa ngase bekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokho. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshwe uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawo abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabehofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zamapassport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini, lapho abantu abachatha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende uNkosikazi Priska Mfumira loMnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akulakujeziswa asabetshelwa kwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZak ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.